Vaviwa besidlula ikhulu abakade betshengisela njalo bavimbe umgwaqo ngokufolisa imota zama-trucks abo. Omunye obone okwenzakale izolo umnumzana Edgar Chikauke otshayela i-truck njalo edabuka eZimbabwe. Umnumzana Chikauke uthi abatshengiseleyo laba bafike ngehola lesihlanu ekuseni u-5 AM ukuzovala lindawo bevimbela abavela kwamanye amazwe. Uthi amapholisa aze alungisa ingxenye yomgwaqo izolo ebusuku.
They say they started when they coming from Jobe, the truck that have been drug drivers. It was they wanted to drop them, step in the middle of the road.
Abatshayeli bezimota ezinkulu abeSouth Africa basivimbile bevelela eJohannesburg. Bebefuna ukuvimba phakathi komgwaqo kodwa behluleka. Ngakho basuke baya kuphasi bavimba lapho. Kube nzima ukuthi imota ezivela nxazombili zidlule kulindawo. Baqalise ukuhlabela lokugida itoyitoyi beqhuba imihlangano bechothoza abatshayeli abavela kwamanye amazwe. Bathi bafuna uhulumende weSouth Africa abatshele ukuthi bazabuyela nini emazweni abo abatshayeli laba ngoba babathathela imisebenzi.
So we want to give the government to give us a date in the class in the let this truck foreign driver to leave this country. The market in the West here because they are taking our job.
Akusikho kwakuqala ukuthi abatshayeli beSouth Africa belwisane labavela kwamanye amazwe. Ngenyanga kaMabasa wona lo umnyaka kwaba lengxabangxoza endaweni yeMoi River kuToll Plaza eKwaZulu Natal lapho okwatshiswa khona amanye ama-trucks njalo kwahlukunyezwa abavela kwamanye amazwe ngodaba olufanayo. Izizalwane zeSouth Africa zisola abavela kwamanye amazwe ukuthi bayavuma ukwamukela iholo eliphansi kakhulu okubangela ukuthi kube lukhulu ukuthi bona bethole eliphezulu ngoba amankampani engasoze abaqhatshe. Kodwa umnumzana Chikauke uyakwala lokhu esithi abaqhatshi bayabadinga abavela eZimbabwe ngoba besebenza katalala njalo belolwazi lomsebenzi. Uthi lanxa kungela muntu olimeleyo kusehlakalo sayizolo wesabela ikusasa yabo.
There's no one who was there, but I can't leave the job. I can't leave the job.
Akula muntu olimeleyo ngoba bekusegangeni kuphasi. Akunjengakuqala lapho okwakuseduze lezindlu zabantu kuma-residentials. Kodwa phela thina sizaqhubeka sisebenza ngoba silencwadi zokusebenza ngokusemthethweni. Abaqashi labo bayasifuna kodwa njengoba sokwenzakale lokhu mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Asazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalesi sehlakalo.
What is happened now? We don't know what this is, or maybe they're going to be violent.
Kuviwa bekunyakazela amapholisa kanye labanye abama emergency services kulindawo izolo. Njalo bebexwayisa abanye abatshayeli ukuthi besebenzise ezinye indlela kumbe bezame ukuthi bengatshayeli kulumango. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa kumbe abakade betshengisela ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington. Ngingusithandekile Mhlanga.